Siyabonga majaha akithi jonga lo Chris lichona njani emakhaya ikudibana emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 30 ngozibandlela 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Let me at the outset express my deep appreciation and gratitude to your excellencies.
Ngithanda ukuqala ngokulibonga ngenhlonipho elitshengise kuzizalwane zeZimbabwe lami mathupha. Ngiyawamukela umlando elingiphe wona.
Umongameli Mugabe uphiwa intambo zokuba ngumgcini sihlalo womanyano we-African Union emhlanganweni oqutshelwa kwele Ethiopia.
Bakhona abantu abasuka bathatha imithetho bawuyekele bangaze bawulandela bese besenza okwabo okungekho emthethweni. Yikho okuyisizathu okwenza ukuthi sihambisele ikakhulu uhulumende ne-ZEC e-Constitutional Court.
Ibandla le-MDCT lithi lizama ukumisa idale le-nomination court ukuhlala lisamukela amabizo abazancintisa kukhetho lokudinga ozamela iChiromanzi Zibagwe le-Mount Darwin West edale lephalamende. Kuhoza Friday lamhlanje sileqembu le-iluba lemvelo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Abakhokheli bamazwe e-Afrika bona abaqhuba umhlangano wabo omkhulu kwele Ethiopia namhla bakhethe umongameli Robert Mugabe ukuthi akhokhele umanyano we-African Union okomnyaka olandelayo kuqala namuhla. Lokhu kwenzakale emhlanganweni we-AU oqalele iviki njalo ogqitshwa kusasa e-Addis Ababa kwele Ethiopia. Umhlangano lo ubuhlaziya indaba ezijiyeneyo ezigoqela udaba lokuthuthukiswa kwabesifazana okulwisana labahlamuki beBoko Haram kwele Nigeria lezinye indaba ezijiyeneyo. Umgabe uthethe isikhundla lesi kumongameli wele Mauritania umnumzana Mohamed Aziz. Umgabe uthe wamukela isikhundla lesi ngokuzithoba okukhulu njalo uthembise ukusebenza nzima ukuthuthukisa izwekazi le-Afrika. Asizweni amazwi akhe.
Let me at the outset express my deep appreciation and gratitude to your excellencies.
Ngithanda ukuqala ngokulibonga ngenhlonipho elitshengise kuzizalwane zeZimbabwe lami mathupha. Ngiyawamukela umlando elingiphe wona. Ngesikhathi ngingumgcini sihlalo ngizathanda likhangele kakhulu udaba lwentuthuko ikakhulu ezakhiwo ezokulima lezinye inhlelo zentuthuko sibonisane ukuthi zingenziwa njani.
Umongameli Mugabe ekhuluma ise-Ethiopia. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ohlaziya ezombusazwe njalo engumsekeli webandla leZANU-PF umnumzana Morris Ngwenya.
Sithi amhlophe kumongameli welizwe, sithi amhlophe njalo kumuli yeZimbabwe ngenxa yokuthi bona 2013 yibo bakhetha umongameli Mugabe ubana abe umkhokheli welizwe, njalo ke nanga the sisekhethwe ukuba amele i-Afrika, akhokhele i-Afrika. Lapha engithi mina ngisithi amhlophe kubantu weZimbabwe ukuthi ngatshengisa i-Afrika yonke lelizwe lonke ukubana hatshi umongameli welizwe thina siyathemba ngaye, yikho bamkhetha. Ngesishinto esikhulu kakhulu ukhetho olwenzeka ngo-2013 ubana abe ngukhokheli welizwe. Njalo lapha kathesi sesikhangelela ubana e-Afrika ngalesi sikhathi kuza kuba sibili lokuqondiswa kwezinto ezimbalwa ebezingalunganga. Sikhangela ikakhulu ukuhlukuluzwa kwabesifazane, ukuhlukuluzwa kwabantwana, yakhulu sikhangela izimpi ezinjengabo Boko Haram. Sikhangelele ubana umongameli welizwe angenele sibili kulezi ndaba, njalo ke alungisise inxa yokuthi yizo indaba ezibhekane lamazwe amaningi. Njalo okunye esikhangelele ubana ke umongameli welizwe uza kulungisa ukuqondisa umnotho. Singakhangela ukuthi i-Afrika okwayo ikuthengisa kuphela izinto ezingalolongwanga, zihamba zinjalo zisipha imali encane, kodwa ngakuye ukuthi kuzakuba le-value addition ezintweni ezijatshiyeneyo. Lapha sikhangelele ubana hashi lokho kuzenziwa ngumongameli welizwe, sisikhangelele njengamaZimbabweni ukubana izim asset isizangena e-Africa, ngenxa yokuthi imiqondo ekhona enjengabo-value addition nabo-beneficiation uzayifaka khona ngale e-Africa umongameli welizwe.
Ukhuluma ngodaba lokuthuthukisa umnotho wezwekazi le-Afrika, uza kwenza njani lokhu Ngwenya? Umgabe sibona ukuthi uyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe lakhe, njalo bakhona abathi kahloniphi amalungelo oluntu ngalokho ubengamelanga aphiwe isihlalo esiqakatheke kangaka.
Baningi sibili abantu abakhuluma abakufunayo phezu kukamongameli welizwe, kodwa okungelabo ubufakazi. Ngakho-ke kukhuluma kuphela kokuzonda umuntu.
Umnumzana Morris Ngwenya, ngumsekeli wezanu-P F, njalo uhlaziya ezombusazwe. Siphinde saxhuma njalo enye ingcwethi kwezombusazwe, umnumzana Mlamuli Nkomo.
Bekuvele kukhangelekile ukuthi lezo izenzakala kungenxa yokuthi ukuba ngusihlalo walenhlanganiso kuyinto etshintshanayo phakathi kwe-East Africa, North Africa, West Africa le-Southern Africa. So kuza kuthi lo oyabe ekhethwe i-region yakhe kukhathalekwe ukuthi kungahluzwa kangakanani ukuthi umuntu onjani, kodwa kuqhutshwe kufakwe yena lo abe nguye umgcini sihlalo. Siyabona ingapho kusadiki njengoba umongameli umkhathazile nguye uchepe sen kuse kwavila kwaba kuye igama lakhe elifakwa phambili ukuthi amesi isigaba kule nhlanganiso.
Ubona esenelisa yini Nkomo ukulungisisa zonke indaba izwekazi elibhekane laso?
Sizakhumbula ukuthi isikhundla lesi yisikhundla ye-nje, naye izikhundla ungumuntu osetshengisileyo ukuthi uyazithanda kakhulu, kodwa hayi khundla ngale ngamanye amagama esingathi sipho ukuba simboli. Akukhangelekanga ukuthi kube lo tshintsho oluthini ngesikhathi ngonyaka lo ephethe. Into nje ebalulekileyo ukuthi kanti izwekazi le-Afrika likhangeleke njani uma likhetha abantu abanjengalowo ukuthi walikhokhele, kodwa akukhangelekanga ukuthi uzayenza izinto ezimangalisayo.
Umnumzana Mlamuli Nkomo uhlaziya ezombusazwe, sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa. Icele le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai lithi selikhalaze ukuthi umthethwandaba we-Constitutional Court umise idale le-Nomination Court ukuhlala lisamukela amabizo abazancintisa ngenyanga kaMbimbitho kukhetho lokudinga ozamela iChiromanzi Zibakwe le-Mount Darwin West edale lephalamende, ngoba lisithi uhlelo lolu kaluqhutshwanga ngemfanelo. Ababemela lesi sigaba edale lephalamende ngumsekeli kamongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa, lowaye kusikhundla esifanayo unkosikazi Joyce Mujuru. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo esiqhubela umnumzana Bednico Bebe, umqoqo wenhlelo ze-MDCT, osichasisela ngokusolwa libandla lakhe.
Esikusolayo ukuthi nxa kuvunyelelwe kwabhalelwana umthetho ukhona ukuthi kufanele ukhetho luqhutshwe njani, ukusufumana ukuthi kula bakhona abantu abasuka bathatha umthetho bawuyekele bangaze bawulandela bese besenza okwabo okungekho emthethweni, yikho okuyisizathu okwenza ukuthi sihambisele ikakhulu uhulumende ne-ZEC e-Constitutional Court. Ngoba ungakhohlwa-ke ukuthi-ke i-act entsha sithi yona kufanele i-voter registration yenziwe izeki gokulwayo ngokwayo. Njalo futhi ungakhohlwa ukuthi nxa ukhangele i-Election Act, kunezikhathi ezifakiweyo ukuthi abantu kufanele babhalise ngesikhathi esinde, ngesikhathi esinde kufanele bakhangele amabizo abo, ngesikhathi esinde kufanele kube konke okuyizinto okunjalo bekakulandelwanga. Njengoba kungalandelwanga ke sithi thina hhayi ke akuhambe kuyehlahlula wona umthetho wandaba ukuthi kanti kungani uhulumende efuna ukuthi aqhube ukhetho engalandeli umthetho.
Kuqalisile kuyona le iviki ukuthi abantu bebhalisele ukuvota njalo kuhlolwe uluhlu lwabantu abavotayo.
Ngokuqakathekileyo singabani okusikwenza ukuthi uhulumende kalandele umthetho. Kunezikhathi ezifakiweyo ukuthi kufanele ukuthi abantu baqale bayekhangela amabizo abo mandubawe kungakaze kufike ukhetho. Bangakhangela kamabizo abo babhalise amabizo abo baphinde ke futhi bayekhangela ukuthi lapho ababhalise khona amabizo abo abhalise. Ungasikhangela isikhathi sangikhona abasifakileyo nalokhu asebekwenza akulingani laleso sikhathi okufanele kwenzakale nje into zonezo ezintathu engitshela ngazo. Ngoba into zonezo ezintathu ezitshela ngazo ungazikhangela zile zikhathi zazo, njalo izikhathi zazo esincane sakhona i-21 days. Sekho isikhathi nxa ukhangela ngesikhathi abafake ngakho ukhetho ukuthi uhambelane nalokho okudingakala emthethweni.
Ibandla lakho lithe aliphathisi kulolu khetho ngezinye indlela kungaqhubeka kunje, kutsho ukuthi ivela lisoze liphathise kulo lonke ukhetho oluzayo olugoqela lo mnyaka ka-2018.
Engingakutsho kathesi ukuthi sikhuluma ngento esikhangelane nayo okwamanje. Ngoba thina sikutshoyo ukuthi akuncedi ukuhamba ekhethweni olwephula umthetho, ngoba lathi siyabe sosenza ukwephula umthetho nxa sisiya kulolo khetho oludalwa kumbe olwenziwa ngokwethula komthetho.
Lo ngumnumzana Abednego Bebe obona ngokuqoqwa kwenhlelo ze-MDCT ubekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izisebenzi zohlangothi lukahulumende olubona ngokulotshwa kwemihloliso olwezimseki zikhonona ngemali eziyitholayo eyokuhlawulela indawo zokuhlala i-housing allowance zisithi incane kakhulu, kubika uMark Peter Ntambe.
Omele izisebenzi kunhlanganiso yabasebenzela emakolishi namakhulu umnumzana Matthias Kutshutshu uthi kumhlangano ababekwenze kuthanye izisebenzi ziveze obala ukuba zithola amadola ngamathumi amathathu kuphela ukuba phathisa ukubhadalela izindlu ngenyanga, osokuyinto enzima ukuba bethole izindlu zokulotsha ngitsho lasemizini efana le-Epworth ekhanya iyona elokhe ilembadalo yaphansi. Ngakho-ke uthi sebetshaya ukhwelwa kuhulumende ukuba ethatha amanyathelo esiphangiphangi izinto zingaphakathi phazamisi imisebenzi yemihloliso elizweni. Umnumzana Masimba Kuchero cubungula ngezombusazo uthi lezi zisebenzi ziqakathekile kakhulu, njalo ngaphange uhulumende ukuphathisa-ke noma engaboni ukuba kungenza ukuba zikhalale umsebenzi okwamanje lezi zisebenzi.
Nxa ngikhangele ikatazo lezi ngokwazo angiboni ukuthi zingaphambanisa kakhulu, kodwa kungenzakala sibili ukuthi kulokunye njalo okuyabe kukhona okungabanga ukuthi ama-exams ethu angabi ngawagcinekileyo. So into yokuthi abantu abathole izimali ezineleyo into esaziyo okwesikhathi esiningi kakhulu, kodwa kulezinye izinto ezikhona ezingenza ukuthi ama-exams aphume ezandleni zezimseki ngendlela engayisiyo.
Uthi lezi zisebenzi kunye lababalisi ziqhube umsebenzi wazo kakuhle kakhulu, impumela yama-grade 7 nama-A11 yaphuma kakuhle lonyaka kungelankinga, eyinto okumele batshayelwe ihlombe bekhuthazwe ukuqhubekela phambili besebenza kanjalo.
Into zomile kanje bazamile sibili ukuthi benze ngokunani ngokukwanisa kwabo ukuthi isifundi siphumelele kodwa kulezinto ezenzakala futhi ukuthi siqinise impumelelo le wombe kube le mpumelelo enkulu kakhulu into lezi ezikhulu esisikhuluma ngazo ezimali lokuthi nje kube lokuzwanana phakathi kwabalisi lohulumende.
Ukuchutu uthi imali le yenza ukuba lezi zisebenzi zihlale endaweni ezicina zibenza ukuba bebhekane lokuhugwa ezintweni ezijeneyo okuyinto engalungelanga ugatsha olubhekane lomsebenzi oqatheke kangaka empilweni yezifundi labazali ngoba leyo mali ingeneli ngitsho la kancane njalo kungabenza ukuba bengabi lephupho lokuthi bengacina bethenga ezabo izindlu empilweni yabo kwelakusasa. Nimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Tambe.
KuLivetalk lamhlanje sikhangela umhlangano we-African Union wona okhethe umongameli Robert Mugabe lamhlanje ukuthi akhokhele lumanyano. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ela kusasa lamadoda amabili intatheli zindaba iyakwele Japan lomthayeli wendiza mchina iwakwele Jordan nabathunjwe liqembu lamalwa icatsha esimoslem edlulisa amalawulo kwele Syria ele ISIS alisaziwa ukuthi limi njani ngemva kokwedlula kwelanga ebelibekwe ngabathumbi laba ukuthi nxa kungasagcwalisiswanga abakufunayo abathunjiweyo bazabulawa. Ukuziqiba ezivela kwamanye amazwe siye ngase-Egypt. Iqembu lamalwa icatsha esimoslem edlulisa amalawulo kulelo lizwe lithi yilo elilamalunga ahlasele iziphathamandla lezakhiwo zaseSinai Peninsula izolo okuyisehlakalo esitshiye sibulalise abantu abangamashumi amabili elasithupha. Inhlanganiso elwela ilungelo lababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe isilobele uMongameli Mugabe ugwalo lwesicelo sokuthi udaba lokutshaya abantwana besikolo ngababalisi lovunyelwe okusemthethweni. Ukutshaya abantwana besikolo ngababalisi akusekho emthethweni kulandela ukulotshwa kwesisekelo sombuso esitsha. I-PTUZ ithi lokhu kwamiswa ukutshaya abantwana esikolo izehlakalo zokungezwa lokungabi lomthetho seziqansile. Kodwa abanye abazali labalwela amalungelo oluntu bathi lokhu asiloqiniso ngoba ukungezwa kubangelwa imikhuba etshiyeneyo. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezemfundo lamasiko esintu uMnumzana Isaac Mpofu njalo ongumlobi odumileyo ukuze sizwe imbono yakhe. Waqala ngokumbuza ukuthi ukutshaya umntwana kuyaphathisa na ukuthi alandele imithetho.
Umbuzo lo ungaphendulwa abantu abanjengani labantu abadala nje ukuthi hambe nxa sebekhangela impilo yabo khathesi kwakubasiza yini kwakumbe kwakungabasizi. Uhlupho lulapha baba, izikhathi seziguqukile, amatishala akhathesi kawasakwazi ukutshaya abantwana, sebebalimaza esikhundleni sokubatshaya. Yikho-ke ukutshaya abantwana sekukhanya ingathi kakumnandi. Olunye uhlupho yilolu ukuthi abazali bakhathesi bona ngokwabo abazali umthetho kabaselawo, kambe umuntu azakwala ukuthi aqondiselwe umntwana uzothi owami umntwana akatshaywa mina kamfuni. Umzali onjalo ulahlekile kakhulu.
Ya, siyabona ukubana esikhathini esedluleyo lathi sisakhula ababetshaywa ngabantwana abangabafana yibo ababeyandisa ukutshaywa kakhulu. Lokhu ukubona kusebenza yini ukuthi abafana yibo abangani kabezwa kakhulu yini?
ngakusilo qiniso ukuthi abafana labezwa kakhulu yebo kahambe izolo mhlawumbe lisakhula lina amankazana ayengathi athobekile ayesaba awakhathe sengamanye amabhalabhala nje amanye aseseze sedlula abafana yikho-ke kukaze kwasebenza kathetha ukuthi kutshaywa abafana kuyekelwe amankazana eyekelelwani yebo phela inkazana yinkazana imele ibe le nhlonipho ethile leyo nhlonipho ifanele inanzelelwe kuthi loba kweziwani kwenziwe kuhlonitshwa.
Lo ngumnumzana Isaac Mpofu, ingcwethi yecubungula ezemfundo lamasiko esintu njalo engumlobi ubexoxa ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 ekobulawayo. Abatshayeli bezimota zenkampani yakwele South Africa ethwala impahla eMenlyn Freight ibe izizalwane zeZimbabwe abalokhu bekhalala umsebenzi bathi iziphathamandla zalenkampani sezizama ukubathathela izimota lezi ngendlela ezingaqondanga ukuze zibuyelwe kwele South Africa. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Abatshayeli laba batshele intatheli zindaba ukuba bamangele izulu ebusuku. Iqula lenkokheli yalenkampani eyavela eSouth Africa, inkokheli yenkampani ebona ngezokulondolozwa kwempahla ye-EasyTrack, amalunga enye yenhlanganiso ezimela amalungelo esebenzi esebenzelana lebandla elibusayo le-ZANPF yeZimbabwe Federation of Trade Unions ZFTU kanye lamapholisa abekhokhelwa nguSuperintendent Mashuro beye lapho kumiswe khona lezimota eHarare bayazivula befuna ukuzitshayela besebenzisa amanye amakhiye. Ibikwa ingasaphumelelanga limizamo iqula leli lethuswe yikuza kwabanye babatshayeli laba. Abatshayeli laba bathi babona lesi senzo kuyimizamo yenkampani abayisebenzelayo yeMainline yokufuna ukubagcona kuthiwe yibo abantshontshe loba ukubhidliza impahla yenkampani le ngoba izimota sezingasabonakali. Omunye walaba batshayeli ongathandanga ukubethwa ngegama utshele iStudio 7 ukuba imizamo yabo yokusa lolu daba enkambeni yamapholisa eye-Waterfalls ngendlela yokuzigeza kulokhu kuvulwa lokuthathwa kwempahla kulezo mota akuzange kwamukelwa. Uthi kodwa bamangaliswe ukuba endaweni yokuba lulalelwe udaba lwabo ngamapholisa bamane batshelwa ukuba behlukane lalo. Kodwa amapholisa manye abonakale esekhulumisana lequla lenkokheli ye-Mainline eliyemangalela abatshayeli laba besetheswa umlando ukuba lodlakela. Wengeza ethi kubavele lesobala ukuba amapholisa asebenzelana laleli qula ukubancindezela kuzikhalazo zabo endaweni yokuba aluhluzisise kuvele ukuba vele kuyini isisusa salo. Uqinise lokuthi yena labanye bakhe kabayi kubuyela emsebenzini nxa zingakalungiswa izikhalazo zabo kungangcono uphele umsebenzi kodwa bekutholile okungokwabo.
Vele thina asisamasoja thina siyamadrive. We work under minimum supervision. Tina sifuna ukuthi basinikeze omunye operations manager then siyaqhubeka nomsebenzi. Iproblem yakhe yini angafuni ukuyimplement i-basic and overtime. Ma bangafuni ukukhuluma nathi it's fine. Abasinikeza imali yethu sihambe ekhaya sibanikeze ama-key app kuphela.
Abatshayeli laba baveze njalo ukuba bamangaliswa yikwenza kwaleli qula lisebenzelana lamalunga e-ZFTU kanye lamapholisa emizameni yokufuna ukuyazithatha ngodli izimota ngemva kokwalelwa ngumthethwandaba waphezulu owe-High Court ngolwesithathu ukubatholisa incwadi ebavumela ukwenze lokho. I-Studio 7 kayisanelisanga ukukhulumisana leziphathamandla ze-Mainline, uSuperintendent Mashuro kanye lonobhala jikelele enhlanganisweni emela isebenzi ye-ZFTU umnumzana Kenias Shamiarira. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Woza Friday, soku isikhathi namhlanje silethulela ingxoxo enziwe yintatheli zindaba yethu uJoseph Njanji lo mkhokheli weqembu le iluba lemvelo omutsha Neta Dube. leliqembu elibunjwa ngabesifazana abayithoba mnembili liphethe umsebenzi wokuthuthukisa ingoma lemidlalo yesintu.
Ilunga leqembu leJembe Monks uEmmanuel Nkomo yena owaziwa kwezomculo ngelithi Roots uthi ukukhala ukuba abahlabeleli basemandebeleni kabatholi usekelo emisakazweni yaseZimbabwe yona etholakala esigodlweni akusizi lutho, njalo iqembu lakhe lizala lilokhu liphakama loba libhekane lenduku ezinjalo.
Besithi thina siyaraiza phezu kwendubo ezikhona ezikhulunywa ngabantu lathi esizibonayo. Lapho sikhuluma-ke ngendaba ezikhona labo airplay kunye-ke lokungabi khona emcimbini eqakathekileyo. So thina sithi hayi, lathi sikhona khonapho njalo, we are rising above that situation. Asoze sidele sithi kasayenzi lo msebenzi ngoba asitholi amanye amathuba esicabanga ukuthi ngamathuba aqakathekileyo.
Ngomnyaka ka-2012 iqembu leJembe Monks likhuphe idlala deli thiwa Deep Love and Drums, ikanti ekuqaleni kwanyakenye bacindezele ingoma esivule ngayo uhlelo ethiwa Still We Rise, yona ekhuluma ngakho ukuzimisela kwabo kwezomculo. Phakathi laphakathi komnyaka bakhiphe ingoma elesihloko esithiwa Mulikabotho, yona abayicule ndawonye lomzo 7 njalo eculwe ngesiTonga kanye lesilungu. Jembe Monks lenza umculo we-house music ethiwa i-tribal house, njalo ukwenza kwalo kuyafana lokwamaqembu alodumo asebenza eselizweni le-South Africa agoqela ele Uhuru kanye lele Black Motion, wona ahlanganisa ingungu zesintu lamachacho esilungu. Unkomo uqhubekele phambili wathi umgoqo omkhulu ababhekane lawo bona ngokungatholi usekelo lwemali.
Nxa ukhangele abantu abanjabo Black Motion Uhuru, abantu abathola i-financial backing. Nxa ngikhangele khonokho ngiyakutshela ukuthi yena nxa eselo msebenzi wakhe awenzileyo, umuntu njengo-Oskido yamsayina ethi wena usu-under i-production house here. Okutsho ukuthi bona sebezaphusha umsebenzi lwani ukuze bethole ama-profits ayo.
Lo nyaka leli qembu lilenhlelo zokukhupha idlala deli lesihloko esithi Bang the Drums, athi lilakho ukuba le ngoma eziyithoba munembili, njalo lalo bazaliphosela ebulenjini beSoundcloud lapho abathengisela khona imisebenzi yabo. Namba bephuma enkundleni yengoma ethiwa Happy Feet abayicindezela enyakenye bencedisana lodade othiwa nguThando, yena usebenza esesigodlweni iHarare. Mele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Namhlanje Waza Friday siyaxolisa lapho bekumele silethulele inqoxo leqembu leiluba lemvelo kodwa angazi kusuke kwathini emchineni yethu lapha sigcina silethulela iqembu leJembe Monks ngiyathemba liyakhumbula sike sayidlala lindaba ngefike phelileyo kuWaza Friday kungasenani kwanelokwalamhlanje olivalelisayo ngintungamili inkomo lila.